soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe ke leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe njalo etshwatike indodana yakhe ephahlweni lwendlu lapho kade ehlala khona okweminyaka elithumi lanye.
Ngowami umbono babugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhangelelwe uhlangana lenhloko kahulumende eBrithani umnumzana Rishi Sunak namuhla kulelo lizwe lapho abazaphatha indaba ezitshiyeneyo ezibalisa eZimbabwe.
Ukuluswa kwamnumzana Ramaphosa kwelaseBrithani sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha ayikadlelani nabaholi kumba umongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa.
Kulezakhamizi kobulawayo sezisungule uhlelo lokusungula umsakazo wabasakhulayo oluzaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo.
Siyakhangela ukuthi kwana ikakhulu ku-artist ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abezinto ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi khona bazifice labo sebephakathi kwe-program zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe okwamalanga ambalwa njalo etshwatike indodana yakhe ephahleni lwendlu okweminyaka elithumi lane. Umbiko owethulwe ngamapolisa izolo uthi abantu bengalaleli amahungahunga ngodaba lolu ngoba beza kwethula okuyikho okwenzakalayo. Iphephandaba le-H Metro libika ukuba ugogo Plaxedis Mahlahla welokitshi leZengeza ufelwe ngumkakhe kumaviki amabili asanda kwedlula wazihlalela lesidumbu okwamalanga ambalwa saze sawonakala. Kutholakale njalo indodana yakhe uGrant oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 esephahleni lwendlu lapho abikwa ubehlala khona okweminyaka elithumi lane 14 emanikiniki inwele lendevu zingamahlahla njalo lenzipho zizinde okwesabekayo. Omakhelwane babikwa besithi uGrant bagcina kumbona ngemva kweminyaka elithumi lane. Amapholisa athi abuzisisa ugogo Mahlahla okwenzakalayo kodwa kazange abotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Wajabi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowami umbono babugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi njalo uye ubezama ngakho konke okusemandleni amaqhinga wonke ukuthi azame ukuthi akufike ukuthi kungaze kweneliseka ukuthi kufike isikhathi sokubana kube nomuntu ozakwenelisa ukuthi aza akubone noma akuvumbulule lokakwenzayo. Okutshengisela sobala ukuthi yinto abekade yazi njalo yinto ebekade misele uqhubekela phambili layo elokho eyifihla kukati ke kuze kwafika lelo langa uke kwagcina kuvumbuluka yonke into.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani amapholisa ukuthi aphume lo daba oluyilo olwenzakalayo kumele baqale ngapi lapha njengoba sisazi ukuthi amapholisa kawavunyelwa ukuthi aye enyangeni ayebuza ukuthi kuhamba njani?
Insumansumani yendaba insinda baphendule lindaba babugande ngoba njengoba sicho ukuthi indaba ezinje izinto ezifana lobuthakathi zinzima kakhulu kakhulukazi ngenxa yokuthi amapolisa sobantu bangahamba ezinyangeni bethi bayacha amadambo noma bangabiza ohafahafa abaprofiti ukuthi bezokhuluma ukuthi uhamba njani. Indlela engibona ukuthi osekufanele ukuthi amapolisa baqale ngayo kuqala yokuthi kufanele ukuthi bathi babe clear nge-identification yakhe lomlisa lo ukuthi ngempela ngempela yena ongubani okokuqala. Okungangokuthi kufanele ukuthi kwenziwe ngisho lama DNA test azadalula ukuthi ngempela uyisihlobo sikabani lo muntu. Kusuka lapho kulezo ndlela zama DNA test bese kuyukuthi sebesiba mhlawumbe le certain interrogation abazazama ukuthi bayenze umama lo ukuthi azadalule yena iqiniso ukuthi wazini njalo wenzani njalo ukuthi kwenzakalani akhulume nje zonke izigebegenge zakhe azenzayo. Yiyo kuphela indlela kodwa kokuqala kufanele ukuthi ukuthi badetermine ukuthi ngumuntu weqiniso yini njalo lokuthi uyisihlobo sikabani kudingakala ukuthi kwenziwe ama DNA test yiwo azadalula kuqala ukuthi kwazakale ukuthi lo muntu ungubani njalo uzalwa ngubani kube sekuqhushekelwa phambili. Kodwa ke lolu daba luzabe ludaba oluzafundisa abantu abaningi isifundo ngoba lube ludaba oluphumele eshashalazini ngoba ziningi izinto ezicishe zifana lakho nalokhu ezenzakalayo kodwa ke zigcine zinyathelwa ziphelele nje emoyeni abanye abantu bengazange zafika mhlawumbe emehlweni abantu noma mhlawumbe zingazange zafika ngisho lasezindabeni. Kodwa ke nathi udaba selufikile engithemba ukuthi amapholisa ngoba indlela abangasebenza ngayo kuphela it's a scientific way yokuthi kufanele ukuthi kube proved kube sokuqhutshekelwa phambili ngokuthi kwazakale nokuthi njalo kubuze abanye ngisho laye lo mntwana lo onguye oye waqala ukumbona kuzadingakala ukuthi kwenziwe zonke lezo zinto okuyinkluda lokuyexamina indlela i-state yakhe asingakhona indlela inwele zakhe bezingakhona bazama ukuthi bacabangele ukuthi ngabe kude wagcina nini wagcina nini ukuquma inwele wagcina nini ukuquma inzipho ngoba kule ndlela okufanele ukuthi kuyeneliseke ukuthi kudetermine ukuthi umuntu uma engahlala isikhathi esingaka inzipho zakhe zingabe zikhule zabe ngaka kungabe kwenzakalani ziningi izinto abangazicubungula abangazicutha ziphuma kuye ulwane umlisa ngendlela e-scientifically ezatsho ezakhuluma irekhodi eningi. Kodwa kakhulu inkulumo lapho abazagcina khona nguye lo mama lo ukuthi yena akaliveze iqiniso ukuthi kwahamba njani.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bhango Dube ocubungulayo zombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelepilitane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende eBritane umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazacubungula ihlelo abangaziqhuba ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. URamaphosa ukhangelelwe njalo ukuphatha udaba lwezijeziso ezafakelwa enye yenkokheli yeZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umongameli Ramaphosa unxuswe inkosi yeBritane uKing Charles yena ahlangane laye izolo phambilini kokwethula umbiko wakhe ePhalamende yalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba lobudlelwano beleBritane lamazwe eAfrika ugoqela eleZimbabwe usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ukunxuswa kukamnumzana uRamaphosa kwelaseBritane sibona nje ukuthi yilokho ukuthi ngoba inkosi intsha yayikadlelani nabaholi kumbumongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa isimnxusile walana ngoba bekhola ukuthi iSouth Africa abanazi izimpi neSouth Africa.
Yona inkosi entsha eBritane singathini ngombuso wayo lobudlelwano lamazwe eAfrika njalo lokho asekwenzele ele South Africa kungabe kulomthelela yini kwele Africa jikele lele Zimbabwe.
Indlela ebukeka ngayo inkosi sengathi yona ikhona lapho ethanda ukuthi abantu bakukholwe ukuthi ayifuni ukuhambisana namazwe kazi namazwe aseAfrika lawo mhlawumbe anobudlelwano obungahambelani kahle nelaseBritane jikelele. Ukuthi kungaba khona umthelela ekunxuseni kwelaseSouth Africa kwele Britane asibone ukuthi ngaba khona into etheni ngaphandle nje kokuthi inkosi inxusa umongameli wezwe lakhe wahamba naye bayoxoxisana mhlawumbe ngoba phela nakho esephethe naye kanti ithemba lisekuthini njengoba sibone ekushoneni kukanina wenkosi ukuthi ngempela akazange awafihle amadama wakhe kumbe indlela abuka ngayo ngendlela ilizwe laseZimbabwe eliziphethe ngalo. Kungaba yilona mhlawumbe yiyona indlela esingabuka ngayo ukuthi cha uzoveza sobala ukuthi yina angayithandiyo yini njalo angayizwisisiyo, kodwa lokhu akusho ukuthi ukhona umahluko othela ozokwenzeka, ngoba phela siyazi ukuthi laseBrithani nayo linepolitiki zalo liphinde libe nobukhosi balo. Khosibalo kanti njalo ufuna ukuphikisana kakhulukazi nezepolitiki, kumbe laba abaholi bezepolitiki kumbe kwezepolitiki abakhethwe ngabantu. Kungakho sithi asibone ukuthi ukhona umthelelo omkhulu esingabona usenzeka ohlukileyo ngenxa yokuthi sokukhona inkosi, ngoba siyabona ukuthi elaseBrithani njalo nje lihlala likhuluma ngezinto ezimbi ezenzakala kwelaseZimbabwe, ukuthi mhlawumbe ngabe kuyakhuzwa indlela abamalungelo oluntu aphethwe ngayo. Sibona ngathi inkosi nayo izohamba kulezo sinyathelo, nakhona kungekho okukhulu esicabanga ukuthi kuzokwenzeka umuntu kungabe kuguquke ngenxa yalokho.
Hello ke ngumnumzana Vusa Moses Banda, ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kolunye udaba olufanayo, uZulu wehlukene ngemibono phezu kwesinqumo somthethwandaba ophakemeyo kwele South Africa weSupreme okukhulula omhlophe owabulala iqhawe lesizwe umnumzana Chris Hani uYancis Wallace. Umnumzana Hani wayehlulwela inkululeko yabensundu kanye lokwesulwa kwemithetho eyayibabandlulula i-apartheid. Isinqumo lesi sicunule umfelokazi kaHani ofunge phansi phambi kwenkantolo kuthange esithi abahluleli bomthethwandaba abathethe isinqumo lesi bazazibonela ngokwabo. Kulabaningi abamsekelayo abathi idale leSupreme Court liphambanisile kakhulu, kodwa abanye bathi silungile lesi sinqumo ngoba umsolwa ubesejezile ngokuhlala ejele okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50. Umthethwandaba uphinde wethula isinqumo njalo sokuthi owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma kumele abuyele entilongweni ayeqedisa isigwebo sakhe ngoba wakhululwa ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe abalandela kwenzakalayo kwele South Africa labo badabukene ngemibono. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sikubona kwenzeka lapha isimo somthetho esesithanda ukutyeka ngendlela lena esibizwa ngokolimi lwanamhlanje ukuthi amakhothi akhepshayo. Ngoba phela ake siqale ngowalusi. Umthetho weparole uthi wona ukuze uphiwe iparole kufanele laba owabalimazayo owabahlukumezayo kube yibo abokuqala abakuvumayo lokho ukuthi kwenzeke. Kodwa ke esikubonayo ngokhrisani ukuthi unkosikazi uDimpu selokhe ama kwelokuthi yena akahambisani nokuthi uwalusaphiwe iparole, ngoba wamphuca umyeni wakhe, wamshiyisa abantwana bakhe bebancane. Njalo kube sokusiba khona enye into, inhlangano lezezinye efana namakomanisi avumelana ngakho naye unkosikazi kaHani ukuthi okunye futhi okukwenza uthole iparole ukuthi ulikhulume lonke iqiniso njengoba linjalo. So kunento lapha ethi yona uwalusi akalikhulumi iqiniso ngoba akabavezanga bonke abantu ayelabo besakha uZungu lokubulala uChris Hani. Wazitshela nje ukuthi uzofa eyedwa. Lapha ukade kusenzeka ukuthi ke manje kuthi angaphiwa iparoli yingoba bekudingeka ukuthi akabachaze bonke laba ayelabo besakha loluZungu itulo lokubulala uChris Hani. Kodwa uma ngabe sekuze kufika ukuthi umthetho umnikeze iparoli ngale kwesivumelwano sefamily kaHani, kuyasibonisa ukuthi umthetho usebenza ngezinye indlela ongathi akusalandeli ngokugcweleyo i-constitution yezwe.
Udaba lukaZuma lona bathini abantu ngalo?
Nalo vele luhlukanise isizwe phakathi, njengokuthi lo luvele lubahlukanise kwasekuqaleni ukubotshwa kwalo. Esikubona-ke kwenzeka ukuthi sizaphinda sibone futhi uma kungathiwa uyabuyiselwa ngempela ejele, sisazophinda sikubone cishe sakubona ngalesiya sikhathi ukuboshwa kwakhe, ngoba abantu abanye abahambisana noZuma bathukuthele kakhulu ngoba kubona lungathi sokuyikumhlukumeza lokhu umuntu omdala, ngoba nesikhathi lesi ayesinikeziwe vele bese sincithe uma mhlawumbe besingakapheli bese kuyikuthi vele kufanele ukuthi laphe khona abe sengumuntu okhululekileyo. Manje uma sekuthiwa kaphinda abuyiselwe, lokho mbona ukuthi kuzafaka futhi ilizwe esimeni esifana nalesana sake sasibona ekuqaliseni, ngoba bathukuthele kakhulu bona abangabalandeli bakababa uMsholozi.
Alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kulezakhamizi zakoBulawayo esezisungule umsakazo wabasakhulayo ozaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo, njalo bencedisana ukuxazulula lezo nhlupho ngokwazisana bexoxa emsakazweni lo. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede Saidi weStudio 7 exoxa lo mnumzana Philani Ncube, omunye wabaqondisi balumsakazo.
Le ngizathanda ukuthi ngithi mina ngichasise ukuthi youth community radio station yona kahle kahle ikhona koBulawayo lapha iproject le. Thina kubuye kithi mina engikhulumayo yimi director owakhona, then ke kukhona abanye nje engathi mina o-programs officer engathi nguDennis Ngwenya, sibe sesiba khona laye omunye engathi mina nguTrevor, uTrevor Mhlanga.
Ube umsakazo lo we-radio community station nele abatsha lingathi livele lihloseni ngokuqalisa
iproject leyi? Indlela engancedisa ngayo koBulawayo lapha ingancedisa abantu abatsha, ngoba abantu abatsha kakhulu kakhulu baningi lapha koBulawayo, njalo kabanikwanga ithuba lokuthi labo baziveze, kumbe ngithi mina iplatform bayinikwa ukuthi njengabatsha bazibone labo lokhu abakwenzayo, ukhithwe emsakazweni indlela abayifunayo.
Njengomsakazo osungulwayo njalo lisebenza labatsha, i-YFM idinga luphi usizo?
Esikudingayo thina njenge-YFM ikakhulu kakhulu singathi thina yimali, ngoba ikakhulukazi singakhangela njengakathisi ungafica ukuthi khona lanxa ngathi kuthiwe khona sokuthiwe yenakho imali yangkhona le u-aplayela ilayisensi yakhona laphana, kuyabhadalwa imali. Ngiyabona ukuthi kule mali ebhadalwayo laphana for i-period, ilayisensi yakhona for i-period of 10 years. Ikho-ke lolu ngolunye usizo esingathi sikhala ngalo nje ukuthi abangasisizi.
Okuvele kwalenza laqala lolu hlelo lokuqalisa umsakazo lo kuyini?
Qala lolu uhlelo ngathi mini-project lisananzelela ukuthi lapha koBulawayo abantu abatsha kakhulukazi, uzafica ukuthi khona kwezinye izindawo balawo amathuba okuthi khona labo babe involved kumidiya, okwenzela ukuthi labo bazibone. Siyakhanga singakhangela ukuthi khona ikakhulu ku-artist, uzafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abezinto ezehlukeneyo abangalalo lelo thuba lokuthi khona bazicela kusebe phakathi kwe-program zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Balaleli abafisa ukuthi baphathise kuhlelo lwenu lolu lokuqalisa umsakazo lo koBulawayo bengakuthola ngaphi Ncube?
Ngathi mina nganika nje ama-contact details njengokuthi ngithi mina ama-cellphone yami, i-cellphone yami inamba yakhona ngu 0775574202, eyinye futhi eyesibili layo ngu 0773586444.
Lo-ke ngumnumzana Philani Ncube, ongomunye wabaqondisi bomsakazo wesabelo othiwa yi-YFM obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale leCabinet izolo livumelane ukuthi kubandululwe umthetho weCriminal Codification Bill ozakwenza bajeziswe kalukhuni abayeyisa ilizwe leZimbabwe besebenzisa amanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Teachers for ED yiyo esiqatsha amatitshala aseqede izifundo zokuba ngababalisi kodwa bengelamsebenzi. Kodwa leli phephandaba lithi amatitshala la kuzamele aqale aye esikolo sokufundwa usiko lwebandla lezanu PF eseHerbert Chitepo School of Ideology. Okumanje sengicedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela Studio 7 linjani kubazali bethu. Hayi, thina siyaphila hlobo zethu, siyabonga kakhulu umsebenzi etisenzela wona hlobo. Hayi, siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu sibili. Kuphela okhulumayo ngesibandla ngolobutswana. Into kuphela ngehlezi nje sikhuluma ngayo, sikhuthaza ngayo kulezi nsuku nje ngumumo welizwe lakithi. Abantu please, ngiyalikhuthaza, ngiyalikhuthaza kakhulu ngokhetho olukhona umnyaka ozayo. Abezingane zethu shuwa ziphuthume kuyakubhalisa ukuvota. Sivoteni sibili, sivoteni, sivoteni utshintsho, sibe lekusasa elihle. Nabantu bakithi bake bekele ulalela amangezano, liyekele ukuhlala liyenge iminyaka yonke 42 years lokhu liyengwa, lilandela liyengwa, ake liphume kulokho. Bakhulume bezihlanyele bodwa abantu bezanu besiya labo abahlanyela khona, likelekele ukubalandela labo sobhuku labo bakhulumela izano. Libeke libeke lawa bedinga osubhuku edinga bakhulumela izandaba zama-MP edinga abaqondane nakwezandaba bezama-MP ingabalandeli. Yonke nje jikelela umhlaba nje ibizo lonke laseZimbabwe thina ndolandela abantu bezalo, khangelani intuthuko yenu, intuthuko engihamba njani. Phumanini ukuzana zihlobo zethu, phumanini sibili. Kanti bona kanjani ahlale befuna ngababulala abantu? Labo ntu liyayangisa ngendlela ohlala lifunga ukuthi lingababulala, lithi nxa selikhuma emazweni amanti tukinake eZimbabwe kulokuthula liqamba amanga ngabakulaza bantu basezimbabwe fumaneni kuzani.
Siyabingelela lingalinjani khona ngapho Studio 7. Siyalibingelela lonke basaze bahle. Bengicela ubana ngike ngikhulume lami ngifake lami igama khona lapho mayelana ngendoda leye labo mama abawothina nakhona uSibangilizwe labamfuni kuzapho, athi yena vele engubani kuzapho, engathi njalo kabamfuni lobani, kati yena kamfuni, hayi khona ukuthi yena asimfuni, utsho bani njalo yena kuzapho engubani, engabe nguye wafuma leyo iphathini. Xa engafuni uSibangilizwe kajoyine enye iphathi kulo mfunayo, ngoba uSibangilizwe kazifakanga ukuba ekhokheleza, wakhethwa ngabantu ukuze akhokhele. Xa ebona ukuthi yena kafuni ukuba ngaphansi kukaSibangilizwe, kangene amaphathi maningi, kangene iphathi. Thina ngoba asilankinga naSibangilizwe, asi ukuthi na nakhona kuba ngumntaka George Wankomo, akusafanelanga ukuthi na naye akhethwe. La kufanele akhethwe, akhokhele, akhethwe ngabantu, ngoba iphathi le kazapho iyafunywa uGeorge Wankomo uyise. Asicala lokho ukuthi nakhona indaba la ekhethiwe. Hayi baba lo kazama ukuthi ahloniphe, azihloniphe, engayenzi njengo-Innocent Kalaba walwisana lo Nkomo, elwisana lezapho. Namhla siyadubeka ngenxa yakhe elwisa izapho loSithole. La esengena khonapho watshiyelwa leyo ndaba na, kazidlela imali yakhe lo ayinikwayo labantu bakhe labo kulicembanyana kwakhe lokho, behlale phansi emzini yabo. Siyabonga.
Sanibonani basakazi bethu abahle esinithandayo kakhulu, omagumede Jane Gumede Saida, awubantu wonke uBrenda, uBrenda mokudala wonke uEzra Jesus Banda, awu uDube, hayi siyalibulisa lonke, siyalibulisa, silibonga umsebenzi wenu omuhle kazasenzela wona. Ake sizame ukuthi sikhuza abantu amadoda ezanu PF lawo, ahlanganisa uBelief Gawule loJoseph Chuma lo umuntu lo angabe pingalolo indawo okhuluma ngayo antshelwa ngawe ngiyazi yonke history ngasithi kwavala 7 kilometers leyo kayivalwanga abantu bazibakhephunya umgwaqo ukuchecheleni lapha sokula mankobo onkobo ukuthi iwonder fit ayisakhambi even nothwa ipolytechnic levulwe ebhinga lakho kwindawo ongalazi indawo zokufundela vela kukakhiwa lutho kupho nguvula ibizo lakho kuphela mina ngisebenzise epolytechnic eblawe polytechnic iminyaka engu-21 eblawe polytechnic yabana imi ebesebenza lapha 21 years ndaba akukhulunywa ngamehlo iblawe polytechnic yaso yeZimbabwe yayingero sasiyisikolo seRhodesia ngoba ungasikhangela sidala kakhulu yiso esikhuluma ngaso lokho okwenziwe egwanda lo okwenziwe ebhinga lokhu sorry hayi ifekileyo ukuthi kuphela ikukhampenela ama-election kuphela ukuthi kubambe ibizo ukuthi kuthiwa ebhinga sokulento nje kukampeni ikampeni vele njalo siyakwazi abaningi ukuthi ngawukhombisa umfazi uyamthembisa ukuthi ngithi thina vele asigadi ibhasi sinezimota kumbe 3 ezihamba mahara umfazi ethu uyefika nenqola kayikho inqola just inqola yikho kwakobelief gawule lakucentral committee yezanu PF abamkhethanga kodwa lokho esadalala eginqebe emanzithi nte gawule ngicela wenze so mngani wami nakwazi ukuthi veke uyaphazamisa onse okwekucineni wena ngicela ubuye through studio 7 ufike ucela ukuxolisa izakhamuzi zakine tsholo shouthi ha zakhamuzi ayile tsholo ngiyaxolisa kakhulu ngamangala endlala ngiyitshelo lo ubaxolisa kwesabeki le bible into yokuxolisa kuqakathekile xolisa wena ungasihluphi ngakho lokhu hayi mandebele ntapha ukhuluma into esiyaziyo yonke la nxa kulokunye okuyinto okwakhiwa seyo sikwa sikubonile manje wena uyawukhuluma kuphi kati
hayi enjani uyitshona njani studio 7 Chris Gander labanye bonke nje ngokusebenza ngelihlangene lisiphathele izindaba hayi siyabonga kakhulu sibili lokhu nje sikhuluma ngezindaba nje lokukhuthaza abantu elizweni lakithi lokhu silo khetho omnyaka ozayo so ukhetho lwethu kumele abantu bananzelele kakhulu ngiyakhuthaza kakhulu especially youth kakhulu yesisale ebesithuba manje lokuthi kathesi babonta umumo umi njani elizweni lakithi labo kakhulu ngikhuthaza labo bona abezana abantwana bezanu bonke abasapoti izanu ukuthi isapoteni nje ngaphandle lijabulile bantwana bezanu ngibone kodwa ukuthi umumile izweleni limi njani okungadingeki ukuthi kumbe lechaya amathambo okudingeka ivoti wendelana utshintsho bantu bekhaya wendelana utshintsho sibili imayuti utshintshe izimabhele sifile kube lo tshintsho elizweni kumele lizibonele lani engadinga uhlala lirojwa lirojwa kwesikhathi esifitshane ukuthi ngesikhathi inyanga selibavotele bona umnankakho sebeyikhohlwa ngani shiyana nalento ezinjalo 42 years sihlupheka sisenhluphekweni tshintshaneni youth lani badala bezanu yabona sukuthi aliboni lizenza iziphofu lenngaso ziphofu ukuthi ilizwe limi njani khandana abantu bena kula mfundo izibhedlela libe selikhangela amanga aqanywa abakhokheli benu hayi bona ake lilizwe zingamakhwapha abantu awu zinikekini amakhwapha abantu bezanu lonke nje lisapoti izanu lisikhuluma amanga ngayo kodwa khangelani umumo welizwe kuphela ningakhangela okuningi ukuthi kumbe lithanda umnanga kombelela ukhangelani umumo kuphela ukuthi ilizwe limi njani asihlakanipheni bantu basekhaya
balaleli basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke kusengudube lokhulumayo eGwanda angazi ukuthi kumbe laba abantu abezanu bacabanga njani babona ngaze nibahlakaniphile ngoba bayenza izinto abesebesethi kayisithi angazi umbe basacabanga ukuthi sabantu bonke igugurawundi yabo yaqeda abantu bonke yini ngoba sisele sisekhona thina esasikhona iindaba zemorogoro siyazazi lapho into yonke nakungathiwa siyichaze sayichaza ukuthi emorogoro kwakuhambe njani labo madadawa lapha izinto zibesii ubona ngokwabo khona ngale emozambique siyakwazi ukuthi labo babeqedelana babeqedana ngalidlila bayo kodwa sonke isikhathi babe lokhu besithi kayisithi enya kumbe kuthiwa enya thimi elapho kubotshwe khona okwenzeka lo dlame olubophise ojob scan ungalanda umuntu esemfeni obososithi kayisuwe futhi abantu bekhala ngehlobo sabo ubuzobalanda obososithi kayisithi and then ulokhu ucabanga ukuthi abantu labo kusho ukuthi vele asicabangi yini yikuseyisa lokhu kwe-Swiss intelligence yethu then ubuzokhathesi gijimisana abantu kuboma
matopo gijimisa abantu kwa gogwe gijimisa kayisibo kayisibo yonke indawo plus into ehluphayo lekuthi amapolisa layo upholi nyathi lo osikhulumelisa amapolisa lo labo ziyambi ziyambi ngase bebuzwa ngento lapho babekwazi ukuthi kulecala uzakuzwa ukuthi hayi aba respond kuma abaphenduli inarembosha zabo babazaziphendula nini inarembosha zabo but nxa kungenzakala into ekhanya ngani ifunwa izano hawo bagijima kakhulu uzosebekhuluma eziningi-ningi okuningi-ningi sebengasaqedi
hayi isikhathi du sesidliwe ngumangoya asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu-Chris Gande.